Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaiza Mara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa investigate njalo abe esipha ama periodic reports kwabemoli yakhe.
AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba unanza usuku lokuqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana ele International Day of the Victims of Enforced Disappearances.
Yebo, iqiniso ukuthi ebusiya kuvuka kusisa kuyizolo. Sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini ekhanyayo, imigwaqo yonke ivaliwe, kulama amaphoyisa avala imigwaqo. Ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha, amaphoyisa agcwalisa ngalonke. Laphana sifika kubo High Court laphana kubo Treadmill, vele kuvaliwe akungeneki.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Kuhoza Friday liviki uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Sibanda owazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. AbeZimbabwe bamanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances ngesikhathi lapho kuqhubeka liqansa inani labathunjwayo, iningi labo kungabaphatheke kwezombusazwe labalwela amalungelo oluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula eHill Zimbabwe bathi bakhathazekile ngokuthi lanxa uhulumende wangena kuzivumelwano ezehlukeneyo zamazwe omhlaba zokwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu, liyaqhubeka liqonga inani labehlelwa yilolu dubo. Omunye wabasebenzisana lo iItaiza Mara owanyamalala eminyakeni emine edluleyo phansi kwenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ulandisa ngokuchiwo yileli langa.
Sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaiza Mara lo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa investigate njalo abe esipha ama periodic reports kwabemoli yakhe, kodwa lokho sikubona kungazange kwalandelwa njalo emthethweni, bengazange bayenza ngitsho lalutho.
Uqhubekethi kungumlando kahulumende ukulandela izivumelwano angena kizo ukwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu.
So singabe nje silikhumbula njalo silithakazelela ilanga leli, kodwa sikwazi nje ukuthi kwelethu lapha eZimbabwe uhulumende wethu kalilandeli ilanga leli njalo kaliqakathekisi.
Amagqwetha abalisa uMnumzana Nkosi yabo Sibanda bathi ziningi izizathu ezenza uhulumende angaze azinikela ngokwaneleyo ukwenza lokho okumele akwenze okuhambelana lezivumelwano angena kizo kwezokukhankasela ukunqabela ukuthunjwa kwabantu.
Ungathi uyabala u-section 2 we-constitution, uyatsho ukuba i-constitution yiyo umthetho o-supreme eZimbabwe. Uthi ke ungayihlangayo i-constitution uye kubo-section 53, uye kumalungelo wabantu labo ababotshiweyo, uxazulula into ezimbalwa ezitholakala ku-convention le. Okungangokuba i-convention le ayiphikisani lomthetho welizwe leZimbabwe, kodwa i-convention le ipha ezinye indlela zokuhlonipha amalungelo abantu laba angekhoyo ku constitution yethu eZimbabwe.
Elinye njalo lamagqwetha elizweni umnumzana Abraham Mateta uthi zinengi izizathu ezenza uhulumende angazinikeli ekubekeni imithetho esiza kulolu hlupho.
Uhulumende wethu ngalanjukuntu yokuthi a ratify ama conventions lawa ngoba banga ratify ukuthi kuyabe sokuzadingakala ukuthi laba bathumba abantu kuyabe kumele bejeziswe.
Ezinye zezivumelwano uhulumende wangena kizo wasayina zibalisa ese United Nations Convention Against Torture or Inhuman or Degrading Treatment CART or International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances ese Rome Stature lezinye. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalunga edale lephalamende ahlangane labantu bakobulawayo lamuhla besizwa imbono yabo mayelana lomthetho wemichado osekulolongweni okwamanje. Indaba ekhanya iphatha ingaphathi abantu kuhle ngiyokuvumela wesifazane loba wesilisa ukuba abe lobudlelwano obungayifika lasemacansini labanye abantu lalabo achadileyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhanye lingathokozi ngokuvumela abatshadileyo ukuba babe labanye abantu abangathandana labo ngaphandle komtshado ngokusemthethweni. Kodwa kukhanya kulezinye izigaba zomthetho ezigoqela ukuphiwa amandla kwezinduna ukutshadisa abantu ezigabeni zabo kanye lokungavunyelwa ukutshadisa abantwana abangaphansi kweminyaka elitshumi lasitshiyagalombili, i-18 years. Obekhokhela amalunga edale lephalamende emele inkulumane engoyebandla le-MDC umnumzana Kucacaphulu uthi bazwile imbono yabantu bakobulawayo.
Namhlanje besihamba nge-marriage bill sibuza abantu ukuthi bathini ngomthetho lowo. Sikhangele izinto ezifana lokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe-18 years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kumbe bachade. Sikhangele izinto eziclose 40 wabasivil partnership. Sikhangele umthetho omuhle kakhulu othi izinduna sezivunyelwa ukuchadisa ezigabeni zazo.
Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi akwesulwe isigaba somthetho esivumela abantu ukuthandana labantu abaningi.
Indaba le ama-social partners le kuzadiliza imizi. Ngoba kuzagcina sokudiliza imishado eminingi.
Obemele inhlanganiso ye-Women's Coalition, unkosikazi Petronella Juma, uthi akungancindezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhlawumbe umshado uchitheka labo kube khona abaphuma lakho.
Nxa sikhangela indaba yama-civil partnerships leyi, sithe sicubungulisisa sabona ukuthi omama nxa sesisithi u-close 40 akakhitshwe wonke, siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo elokulinganiswa kwamathuba eliku-section 56. Ngalokho thina sithi aka-reviewe u-section 40, u-close 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abenzileyo ngokwesintu lalabo abaxotshelwa ebadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanisa ukuthi mhla imendo yabo ichitheka bakwanisa ukuthi bathole labo i-property.
Umnumzana Christopher Dube isakhamuzi sakobulawayo uphathe ngeminyaka amantombazana endiswa ngayo.
Obaba nabomama lapha kulento enje la lapha into esifuna ukuyikhuluma lapha njalo singabantu abakhulileyo kule ngozi eziningi ikakhulu laba ba-under 18 years ukuthi untombazana umntwana ongontombazana abonakale esezithwele bakuthi umzimba lo uyafuna ukuthi wakheke lo uqine ube mature ngaphakathi ukuthi usungaba usungemukela ukuthi ugcine umntwana esishwini hathi ukuthi into ingakavuthwa wena usihluya igangalaza uyilokozi. Sicela ukungani kuyaqongiswa mbijana khona koko iminyaka.
Unkosikazi Stars Mathethebe ilunga ledale lephalamende yenake uqinise uZulu ethi bese bekubonile labo ukuthi lokhu akusoze kwemukeleke ngokwesiko leZimbabwe.
Nginanzelela ukuthi abantu abanengi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomthato owabantu abaphonguhlangana endleleni esithi ngama-social partners. Abantu kabawufuni lokho.
UZulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba bachadile kumbe hatshi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini. Amalunga edale lephalamende abethapha imbono kaZulu batshele abantu ukuba labo edale basisolile lesi sigaba somthetho, kukanti kukhona kodwa ukuhle okumunyethwe yiwo okunjengokuba induna zizaphiwa amandla okutshadisa ezigabeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Kwezinye indawo ezifana lasemthethwandaba weHigh Court kwaBulawayo sezihlala sezingezigqagqelweyo ngamapholisa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi kwezinye indawo kulamasotsha ami lamapholisa bebuza izakhamizi ukuthi zithweleni kumbe ukuthi ziyangaphi.
Ye kuliqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini kukhanya imigwaqo yonke ivaliwe kulamapholisa avala imigwaqo ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amapholisa agcwele iganga lonke laphana sika kubo-High Court laphana kubo-Trade Court bevele kuvaliwa kungeneki kwezindawo kwamota lezi amapholisa ezinkulu lezi ezamanzi lezifaka zamanzi ababayo gcwele iganga lonke abanye kwesikhathi kubone labantu balamasotsha kwezindawo. So-ke akuqedakali kanti ilizwe lezimbambo selifike empini abantu abasabawabuzani kanti kwenzakalani elizweni saphonge uhanqwa nje bathwala nzima kangaka abantu abasakwazi kwenzakalani.
Wona amapholisa akhona ayabuza yini abantu imibuzo kumbe ayachiya nje abantu bezihambela?
Abantu bazihambela kodwa-ke uzananzela ukuthi imigwaqo eminye yabivaliwe ungazama ukuya khonapho usungathi usuthwalisa nzima ngezindlela lanxa ungabe ungabuzwanga nxa umgwaqo uvali wena ulalapho ufuna ukuyefika khonapho usumiswa ukuthi hayi ungasebenzisi umgwaqo ungananzela amalungelo ami khonaphana ngibona ngathi aselinyaso ngomna bendle njengo ukuthi ngifuna ukuyafika lapha kodwa-ke nxa sokuthiwa ngingayi kodwa-ke sizwa ngibona aba singa sibala emaphepheni ungathi kuthiwa kulabanye High Court laphana amaja abagcine bebanja befakwa ezimoto zenezo ezingela ama-number plate bebotshwa kodwa general bagcwele iganga lonke bengahlukuluza abantu bengakhulumile abantu kakhulu ngaphandle kwama-roadblock ukuthi bafika bame bakubuze ukuthi ithweleni emotweni kanye kwesikhathi bayikhangele kwesikhathi bephonge ukuthi idlula kwesikhathi bakuseshe so akuqedakali kuyikho.
Ebusuku-ke kuyahambeka?
Ebusuku yes labo babakhona kuthi ungananzela nje abantu ngenxa yokuthi lapha abantu bananzela umumo ungananzela abantu abaningi emgwaqweni lapha lebusuku imoto yabona sezinlitshwala abantu nje balitshwana. I think abantu labo bananzela ukuthi ngomumo lowabo ubona omunye lomunye uyasuke uzaziphendule abantu abaningi sebezama ukuthi bangahambihambi kakhulu ebusuku njalo sinanzele ukuthi lebusuku bakhona ndawo kule busuku uzananzela ukuthi lawa amagesi abe ngekho ize siyabe ngekho so vele akusela movement ekuningi kakhulu ebusuku ikakhulu ngabe imali yokuthini balitshwana abantu uyabona ukuthi gqa engxenye abantu abangaye bebonakala behambahamba okungathi banenganyana kungapha edorobheni kanye but emalokishini hayi abantu balitshwana abanye vele sebesesaba sibizani betshelani ngathi bo cela ukuthi ungabona ukuthi onila ungena endlini lanxa abantu sebetshelana bona kodwa ngabalaqinisa kanti okwenza amapolisa agcwala igala lonke bajongene.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngengxabangxoza esiqhamuke kwele South Africa yokuhlukunyezwa kwamatshayeli bemota ezinkulu habokuza. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweBritane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekane lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwelizwe lakhe ku-EU. Abadabuka eZimbabwe labanye abokuza abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni kulandela imbiko ethi kungaqhamuka udlakela kulelo lizwe ngomvulo. Kubikwa kulabe South Africa bafuna ukungena emafekitali lakweminye imisebenzi bedinga abantu bokuza abasebenza bengela maphepha aqondileyo lokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Abake babona ukuqhamuka lolu dlakela ngomnyaka ka-2008 kwele South Africa okwabulawa abantu abangamachumi ayisithupha lambili bacabangela ukuthi kungaba ngesifanayo lonyaka. Kodwa ke kulezinye izalwane zakwele South Africa ikakhulu ezitshayela imota ezinkulu eziya kwamanye amazwe ezithi akumelanga kuhlukunyezwe abokuza. Kusenjalo izifundo eziningi kwele Nigeria namuhla bezivimbe phandle kwezitolo zabantu abadabuka kwele South Africa zisithi kumele bakhuze abanye babo ekhaya ukuthi bengahlakamezi abantu abadabuka kwele Nigeria. Ake sizwe abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube ngalolu daba.
Nani ngiyakhuluma nje ngitho ukugcwala umlomo ukuthi umhlaba wonke kumbe mangithi mina e-Southern Africa yonke yilo kuphela sinto kadaba kumhlaba elibe nezethekeli eziningi ezidlulisayo ezinama-documents ezingenawo amaje. So-ke into yonke yafika esikhathini sokuthi abantu bekhathale sekuphelile. Nabo bayanda, i-population yabo iyanda, abantwana babo bafuna umsebenzi and thina nathi sesingapha siyazala sekuyeli lokuzala. Sekunzima ithi bona i-level 16 yabo ithe 16-ndwa. Bathe mababheka ba-checka ukuthi kanti-ke ngizala ngani babona ukuthi no abantu bakuza sebebaningi.
Sokuthoke silo baba lapha echingweni?
Esikhona kunjani?
Ngiyaphila Volta Moyo.
Hayi mina lapha engifike khona kathesi akuka kula lutho kathesi ngise Pulukwane la. Hayi akula lutho akula lutho ngikuzwela kubo Pretoria ngale. Bakusekuleta ku social media but practical on the ground angikubonanga ngoba kathesi bese Cape Town ngisenza i-thesis yami. E Cape Town zake ngizwe abantu bekhuluma ngakho. Ngikuzwa ku social media abangani bami ama South Africans la amanye ama business associates ami engilabo abakhulumi ngento enjalo singazi njalo mhlawumbe uyi government yabo izabavumela.
Yeah, what is that baba Maphosa?
Hayi sizona lo mkhosi ukuthi abantu bazahamba bengena emafemini bedinga abantu abangaphandle nabangena amaphepha. So sikhangelele kona lokho ukuthi sibone lati kuzayenza njani ukuthi sibaphepha kanjani. Yikho kusihluphayo kakhulu kona lokho.
Yeah, sibona ke ubaba uNdlovu ecingweni.
Into engayitsho nje yikho lokho nje sibona labala ngako social media ukuthi ngemanda mhlakathi abantu bazobengena emafemini. Befuna abantu bangaphandle indawo zejejeni bazovala imigwaqo into lesizibona zithwele nje ku-social media.
Sizwa kuthiwa ke abantu bezimbabwe labo bathi kungcono behlangane emapaki kumbe ngaphi ngaphi ukwakuzwa kukhulunywa ngakho khonokho.
Ngike ngakuzwa khona kukhulunywa ngakho kodwa ungathi ayibhekisisa lento msakazi mina ngiblema kakhulu i-government ye-South Africa.
Labo ke ngabanye abasebenza e-South Africa abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana weFacebook ukukhasi leVOA Indebele. Kwezemidlalo umphathintambo ogatsha lwezemidlalo uCassie Coventry uthi abadlali beqembu elimela eZimbabwe emdlalweni webhola elokuqhaga elabomama lizathola imali elithenjisiweyo nguhulumende ngemva kokuphatheka kumidlalo eyokudinga intshantshu zasemhlabeni jikelele. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lebesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lithe ngokudlala kuhle likwenze kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwe kwelengilandi ensukwini ezedlileyo lathenjiswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ngurhulumende, kodwa lalamhla leyo mali lokhu bengakayitholi. Ekhuluma lentathe zindaba ngesikhathi evakatshela indawo oqhutshelwa khona ezemidlalo edolobheni lakobulawayo uCoventry, uthe leyo mali sebezaqala ukuyithola beqembu lama-Gems.
Kumele ukuthi ngabe sebabhadalwa, kodwa inkinga yikuba imali okumele bayiphiwe imali eyayidingwa liqula elabunjwa ngesikhathi kuthelwa iqembu lama-Orioles imali yokuthi liyephatheka kumncintiswano we-AFCON. Bekusahlolisiswa ukuba leyo mali yasetshenziswa ngemfanelo yini phambilini kokuthi ibuyiselwe kumongameli welizwe onguye sezakupha ama-Gems.
Iqembu lama-Gems liphutshelise endaweni yeshiyagalombili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha khona lekwelengilandi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba sekhasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamatshumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eleCapes United enkundleni eluveve. Ngazemandaba kulo mdlalo ugobhozisa amathe ophakathi kweqembu eliphekamise isicoco lakenye ele-FC Platinum kanye lele-Chicken Inn. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leDynamos lizadlala lele-Tel 1 ngaseRuvaro. Ngensonto iqembu leChapungu lizadibana lele-Triangle ngase-Ascot. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele-Wange ngaseVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizanqibelana lele-Harare City ngase-National Sports Stadium. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele-Rentals ngase-Baobab, kuthi iqembu leHighlanders lizadlala lele-Mshwane Stars enkundleni eBarber Fields. Iqembu leBhosi liqhuba nzima kulezi nsuku, njalo umgcini sihlalo walo uKenneth Mhlophe ukhiphe umbiko esithi abaqeqeshi balo abakhokhelwa nguMandla Mpofu baphiwe imidlalo emithathu ukuba banqobe kuyo ukuze bagcine umsebenzi. Ngomvulo iqembu leyada lizanqikelana leleZPC Kariba ngaseRufaro. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviku Ezra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Sibanda. Wazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Yena ke ucula umdumo wehouse le soul music ecula eseBhilitane.
Umculi osengene kwezwakala kwelengilandi ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayawukhwabitha umculo wakhe uMadawu.
Ibizo lami nguValerie Manuel Sibanda. Ngazalelwa koBulawayo, lapho engafunda khona eGreenfield eseBellevue, ngabesengisiya ePetra. Ngiqeda khonapho ngabuya e-UK, ngaqhubeka ngezifundo zami, ngaqedisa i-GCSE, ngenza le-uni, lapho engifunde khona i-law le-business studies.
UValerie selamadlala deyathize yawakhiphileyo, njalo umculo wakhe ulomlayezo.
Igama engilisebenzisayo mangicula nguValerie Music, and sengikhipha ingoma eziningi ezishiyeneyo, ngibala What You Need, uVosho, Umina Nawe, nale entsha uDola. UDola ngiyithandela ukuthi ingoma, you know, in a way it empowers abafazi. It just makes you feel good and it makes you know ukuthi la way you can be independent and make your own money and be successful.
Ukanya ezokucula osukelela zokhatshana esemncane uMadawu.
Umculo ngasidlalisa ngisangumntwana. Sasihlabela, sikhonza ngekhaya lasenkonzweni. Vele ngiyathanda ukuba ku stage ngaze ngayenza le modeling. Ngo 2008 ngaba ngu Miss London Earth winner. So ngiyakholisa nje ukuyenza izinto eziphakemeyo eziku stage that people can feel. Abantu bayawujabulela umculo wami. Ngabona ngeZimfest which had about 5000 people. Labantu bakholisa. Bakholisa kakhulu and I did a lot of meet and greets. It was lovely.
Cula mnandi kangaka kuyabonakala kukhona abamthulukayo ukuthi laye ezwe efuna ukuba umculi.
Ukuthi ngiqine lami siba ngumculi ngakhangwa ngokubona abanye abadumayo ngibala oWhitney Houston, ngizembalele eGoli, oLucky Dube, Boom Shaka, obuse imhlongo. Wonke, you know, in a way inspired me to know ukuthi nami, you know, I can really do this. Umdumo engiwenzayo, yebo ngiyashaya i-house, mphinde ngicule ne-soul, ne-afrobeat. E-UK, i-goal yami ukuthi ngitshengise abantu limi lwami ukuthi bebekwazi ukuthi kule language okuthiwa isiNdebele ekhaya.
Ungakahambi chiyela abalalelile ukugcina ngomculo wakho ukuthi utholakala ngapi njalo ngayiphi indlela.
Ingoma zami lingazithola on all digital platforms. Ibizo lami nguVale Music, which is spelled V-A-L-E-E Music. Lingazithola njalo kubo social media. Nyuku Facebook liyanthola as Vale Music Official. Kumbe linthole njalo ku Twitter na ku Instagram. Ku Instagram nyungu Vale Music. Ngiyabonga kakhulu.
Kuhle ubona abasakhulayo beZimbabwe asebathuthela emazweni becula ngolimi labo njalo bephakamisa losiko labo. Nguvalani Sibanda lo ebesilaye kuhlelo Woza. Woza Friday bangani mam. Mpela sonto enhlekini lonke igabramu ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Shop is checking this way, yeah. I'm packing the stacks up. My biggest, my ownership facts, yeah. Facts, yeah. Facts, yeah. Got you breaking your back for money. Money, body, yo. In my own lane, I'll be making my own. Money, money, yo. Working, work, getting the back. Baby, don't touch. Falling like your Debbie Doha. I'ma go hard, harder. Give me that cash, dollar check.
Vale Music isivalela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. AbeZimbabwe bamanyana labamanye amazwe womhlaba kunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu madlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Abikwa inyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, Bulawayo, Gweru lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.